Lokho ngokuxela amapassport athelwe ngamanzi kumbe asecitshwe amanye amabala awezidindo zokungena lokuphuma elizweni. Omunye weZimbabwe ophendukiswe emngceleni weRamokhebana ngenxa yepassport ebikwa itholakale ingcolile kodwa engafisanga uqanjwa ngegama uthi uqakathekile ukuthi kube lezaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
Ngadlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi yisidindo esitshengisa ukuthi ngadlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangile viki ngisekhaya. Mhlaka 14 Zibandlela sengingena yikho abangalela khona.
Uqhubeke sithi ngelanga yalelwa ukungena elizweni wayehamba lemoli yakhe okugoqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa leZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi, siyakuzwa ukuthi ama-passports angcolileyo kawafunakali kodwa eleBotswana kanye leZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa border phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi zingena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphetshana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi zibuyiselwa emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapassport angcolileyo kumele ilungiswe. Senge ngabona umunye ephenikiswa eborder esebhadele imali yebhasi okuyafika eHebron njalo lempahla. It is a huge inconvenience, ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isinqumo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola i-passport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emiluka edlula amakhulu amathathu, US$318, ukuze bayithole i-passport. Ukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salincwadi, uhulumende ekhala ukuthi akala mali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu kubona iningi liqunga isipindi lingena kweleBotswana lingelawo ama-passport, kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzibazela kumbe ezingasizo zabanikazi okuyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona ukungena kwabantu kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSavron kweleBotswana.